uPresident uthi yena akuzizalwane zeZimbabwe uyakwazi ukuthi leli khisi imposi lishiye kakhulu kulamanye njalo lenziwe labanzima kakhulu imkhokheli bezanu-P F kodwa uthi yena usekhulumisane nenhlangothi zebandla labantu jikelele sebhode sekwazi idlule kobulawayo waxoxisana nabantu bemtshela ukuthi hhayi kunzima wasuka lapho waseya lamajele lapho kuboshwe khona abantu be-M_D_ C bathe bekhuluma laye bathi no lingakhale kangako ngathi thina lokhu sisempini yokukhulula elizwe ngalokho qhubekani lisebenzela phambili ngakho yumbi kaka-president ulese mhlawumbisa ukuthi uzilukazi wezimbabwe ngasebenzeleni ukuthi ikhisimusi lika-2020 lingafani leyanamhlanje njalo ukuphumelela lokuthula lothando luzavela ekuthini thina zalwane zezimbabwe sisebenzele ilizwe elilothando.
Abasekeli be-MDC abaningi bathi bebekhangelela ukubana lo nyaka kube lokutshengisela ezitaladeni lisola umumo womnotho kodwa sibone esikhathini esiningi livinjwa ngamapholisa. Kuyini okutsha ubabuchamisa akuthembisa uZulu emnyakeni olandelayo?
Njengalokho okutshiwo ngama-heroes abalwela inkululeko yelizwe leZimbabwe ivela kubahuquluzi bezanu-P F uPresident uthi hayi bo inkululeko yeZimbabwe izavela kuZulu weZimbabwe. UZulu weZimbabwe ngeke kade nguye onohlelo njalo ofanele abe lohlelo leli zihlelo zokukhulula ilizwe. UPresident uthi yena mhlazana kufanele alethe ubukhokheli kuzinhlelo zikaZulu uzaphanga ayenze lokho kodwa inkululeko kayandanga ukuvela emuntwini oyedwa yande ukuthi ivele kuZulu. Ngalokho-ke siyazi ukuthi uZulu weZimbabwe njengalokho esikuzwe emajele kulaba ababotshiweyo abalokhu besebenzela inkululeko yeZimbabwe siyazi ukuthi umnyaka uphela olandelayo lo awusoziphele singalungisanga izandihluphe zelizwe lethu.